Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhla ka 9 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje ukudlephana kuyaqhubeka kubandla lezanu PF lanxa umongameli Mgabe ehlala ekhuza. Kambe usakhona na omlalelayo kuleli bandla?
Lokho umuthi safuna ukuba alethe edosana lendaba zemfusazivile sokumkhulela nje yikho nje izini abantu bakhe bakuzalo lawo bengasamlaleli.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi nanku layo ethunyelwa ngabahlala phandle kwelizwe ngabo MoneyGram lezinye inhlanganiso ingasatholakali.
Abantu abaholela kuzibili nalamhla kabala mali. Uyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abafuna irandi irandi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudlephana phakathi kwebandla lesanu PF kuyaqhubeka lanxa nje umongameli Robert Mgabe ehlala ekhuza amacwele alwela isikhundla sakhe ukuthi achiyane lalomkhuba. Ngolesihlanu uMgabe utshele amalunga ezanu PF Central Committee ukuthi ukulisana kumele kuphele ibandla linzinze. La ngamazwi ahlala ewethula kodwa kukhanya kungela muntu osamlalela. Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi kungani
umgabe phele kahlalalelwa ivini umfazi wakhe sibili amkhiphela imali ukuthi ayemlobola. So vele ayisonto nje emangalisayo ukuthi abantu bakhe kuzani kabasamlaleli ngoba usekhulile, usegogile. So kumele vele aziphumulile ahlale phansi. Lokho ukuthi safuna ukuba alokhu edonsana lendaba zempusazwe vele sokumkhulela nje. Yikho nje ivini abantu bakhe bakuzani labo bengasamlaleli ngoba sekulabanye labo abancane abasebekubonayo bakhethe ukuthi sayenze ukuthi ixhegu elinjengomgazi libe lilokhu elisadukisana lendaba zokumbusazi owezimbabwe.
Nxa bengasamesabi sebemdelela ngalindlela, kungani bengamtsheli pho umgabe ukuthi isokwanele kumele ehle esihlalweni?
Umgabe wathi engena ekubuseni ibizeleli wafaka ekuthiwa yisistimu eyokubona ukuthi zonke into ukuthi zenzakale kumele vele ziqale ngakuyo, yena nguye ophethe intambo zakonke. So abantu bathe ukuthi nje bengamlaleli akuyenzi ngoba bayesaba, bayesabela impilo yabo ngoba bayakwazi ukuthi umgabe uyavulala, umgabe uyachathisa abantu. So kukibo nje ukuthi bagcine impilo yabo ngokupretenda ngani bayamlalela kodwa bekwazi nje vele ukuthi hayi umuntu lo osekhulile kakusamela ngabe khona ngoba vele umuntu wakhona nje vele kayesabi ukuchitha igazi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu. Ukusilela kwemali elizweni sokufike kuzinga elibi nanku lenhlanganiso ezisetshenziswa nguZulu ohlala phandle kwelizwe ukuthumeza imali ekhaya ezifana labomkuru leMoneyGram lazo sezisilela ngemali. Amabhanga amanengi lawo sehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela, i-$30. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Ikhuluma yini abantu abaholela sdiki kuzibili nalamhla kabala mali? Uyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abafuna irandi irandi abalibona.
kodwa lithunyelwe South Africa ukuthi imali ithunyelwe iRand ukuthi yahamba komkhulu iRand kalibonakali ukuthi kalikho. So thina njengebandla sizokudala ukuthi uhulumende yabe lokhu esalela phakathi isale elokhu esithi ufuna ukubusa kodwa ilizwe linye. Akunanto obuhlungu njengokubusa ilizwe elandileyo. Njalo futhi abantu beZimbabwe kumele baziwe kamakhwakhwa sisiya kwi-elekshini ekhethelweni ilandelayo. Ngoba ukuze sihlale singala mali, awula mali, akunanto ekhona vele nokuthi vele ilizwe libuswa njani. Libuswa ngunkulunkulu kuphela okokubusa ilizwe vele kakusekho nkulu.
Bona abantu abavotela ibandla lezanu PF uDubolunje uMandlovu singathi kalubaphathi yini ukusilela kwemali konke lokho kusilela kwemsebenzi kaba kubona
ukuthi abantu beZimbabwe mina ngiyadingayisela ukuthi zile yabantu abanjani ngokuthi bobali bona kukhona kodwa sokufika ukhetho ngokuthi babe sebephiwe amarayisi nenkomitho besuke lapho besuke siyavota ngendlela engayisiyo. Kube kathi mina uhulumente engikwaziyo ngohulumente ukuthi mina kangivotele kangabe ngivotele upresident uyafuna ukuthi uzanakekela izizalwane zonke zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bafuna ukufundiswa kakhulu ngokuthi ukuvota kuqakatheke njani lokuthi uyayidlalisa ivoti yakho nxa uvote. Kumele uvote uvotele into oyaziyo ukuthi uzahlala kuhle, uzakudla kuhle, uzaba nemali elizweni, kuzaba nemithi ezibhedlela, kuzaba nemfundo esezingeni eliphezulu.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Abakhuluma ulimi lwesiNdebele bathukuthele kakhulu ngezipeleza lolulimi ezilotshwe kubi kugwalo lokuhambisa ipassport yeZimbabwe. Nanku umzekeliso. Ibala elithi isidindo libhalwe kanje. I-S-I-D-H-I-N-D-O. Isipele esiqondileyo silotshwa kanje. I-S-I-D-I-N-D-O. U-H kakho. Istudio 7 isike yaluphatha kabanzi loludaba eminyakeni emithathu emine edluleyo kodwa akula nguquko esibe khona. Kunengokulutshwe kubi okumele kulungisiswe ngokuphangisa, kutsho ingcwethi kulimi lwesiNdebele umnumzana George Mkhwanazi.
Indlela isiNdebele sibhalwe ngayo kupasipoti yaseZimbabwe ibonisa ukudelela okukhulu kakhulu okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe. Kambe kwenziwa kwini ukuthi iminyaka yonke le 37 years kuqhutshekwe kubhala ulimi olungaqondanga? Abantu bekubeka egcekeni ukuthi akulungiswe kodwa kudonse sonke lesi sikhathi kungalungiswanga. Yikho ke thina njengabantu abakhuluma lolu limi esizigqaja ngalo kangaka ngoba ulimi olumnandi usiphatha kabi ukuthi kuqhubeke. Kungangcono bavele basisuse singabi khona isiNdebele lapho kunokuthi basibhale ngendlela enjengale siyibona lapho. Ukuthi kuze kube manje sithole ukuthi akekho umuntu okubona kuyinto ebalulekileyo ukuthi kulungiswe, sibona sengathi ukukhombisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akababona abantu besiNdebele bengabantu okumele balalelwe. Kanjengoba nje ziziningi izinto eziqondane labantu besiNdebele ezingalungiswanga.
Lolo ludaba esesike saluphatha kabanzi khonapha emsakazweni baba uMkhwanazi kodwa akula tshintsho osolube khona. Ngaze ngakhuluma lamalunga edalela eParliamente ukubana ayifikise eParliamente lindaba kodwa akula ngisho lo yedwa owakwenzayo lokho. Umsebenzi wabo ngowani abantu laba? Ayisikho na ukufikisa izifiso zabantu lezi khalazo zabo edalela eParliamente?
Kona lokhu yiko kusibonisa ukuthi ngesikhathi sokhetho abantu okuyibona esibakhethayo sibathuma ukuthi bayosimela iziphamasu nje abantu abangakwaziyo okubalulekileyo kiwo. Phela asifuni ukuqambelana amanga la. Ngaphandle kokudla into engena esiswini ayikho enye into eqakatheke kakhulu kulobuzwe bakho, ulimi lwakho, ubuntu bakho, isiko lakho. Uma laba bantu bezasuka phakathi kwethu bafike ngale bakhamise badle kuphelele lapho, kodwa bengabe besakhumbula ukuthi bangobani, iziphi izinto kumele baziphakamise, bazenze kube izinto ezaziwa nguhulumende zilungiswe ngokuhlesha, kusuke kusimangaza ukuthi bangabantu abanjani.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi kulimi lwesiNdebele sixoxela ekwele South Africa. Uhulumende uthi sezaqalisa ukulungisisa umgwaqo oxhumanisa eZimbabwe leSouth Africa ngomngcele weBade Bridge osuka koBulawayo siya khona le eBade Bridge. Ikhona eminye imigwaqo esilungisiwe efana losuka edolobheni lePlumtree usiya koBulawayo. Kodwa inkinga yikuthi umgwaqo lo lokhe ugcake kakhulu okwenza kube lula ukuthi izimoto zichayane nxa ziphambana. Sixhume umphathintambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo sambuza ukuthi kungani bengawuqhelisanga umgwaqo lo.
Umgwaqo lo vele Plumtree uSiyemthari kawula traffic efanana le road ye vele Bite Beach siye Victoria Falls nomi Bite Beach siye Harare. Yikho njengoba sithina singelazo izimali zokuthi silungise ngoba siyenze i-jewelization. Cela nje ama companies laba abafuna ukuthi bancedisane lathi. So ukuba zuza kwethu ngasibazuza siyabanika ama roads ukuthi bayenze. So kwakathesi se company ezayenza i-Bite Beach idlula emasingo eHarare siye Chirundu. So the next road that we are doing ngigqokolo ovela eBite Beach weSixen Gwanda Bulawayo siye Victoria Falls kodwa sizaphenduka futhi sikangele lo choyo kwePlumtree to Mthare usicho njalo ukuvelela ngapha eHarare usiya kuMthare sesivele sesiqalisile sesiyenza i-jewelization from Harare to Goromonzi turn off sisiya ngapha eMthare sizisuka lapha eHarare sikonde kwekwe leKaduma sesiqalisile through Norton sisiya ngapha phansi sikonde kweru laseBulawayo to Mthare to Plumtree rather kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali kuphela but sifuna ukuthi senze i-jewelization
ingabe la uqhelisa umgwaqo wePlumtree lo laphana uze ulungiswe ngoba iPlumtree lidolobho elingcelelane leBotswana okuthi kubana kulezimota ezinengi ezingena elizweni kumbe eziphumayo ngabe lenza umhlawumbe uhlangothi lunye ngalunye lomgwaqo lwaba lama lane mhlawumbe amabili.
Ngiyavuma mfowethu, ngiyavuma, ngiyakuzwa but athi yabona ngase siyenza imisebenzi le siyenza ama statistics so siyakwazi ukuthi lapha kule traffic yenje ngapha kule traffic yenje siyakwazi konke konoko but into esihluphayo imali. Okay, iBotswana ngiyayibona but Bite Beach is the busiest, you know, port in the whole of Africa. And if you want, you can say Southern Africa. But actually, the whole of Africa is a border post. iPlumtree, Bulawayo, Harare, usiya ngapi eMthare, yes, ngiyakwazi. Iko engikucheka nakuthi kona, we have not ignored ukuthi CNG jewelization. Sesiyenza, sisukela ngapha eHarare. Sesidlula iNorton but silayo iplan ukuthi sifike eKaduma sidlule siyekwekwe sidlule siyegweru sidlule siyekobulawayo siyemthe ePlumtree ngapha sisiya kuEastern area sesidlule eGoromonzi turn off sifuna ukuthi sifike eMarondera sihambe siye ngapha eMacheke sisiya eMthari. So kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali sidinga izimali ukuthi senze konoko.
Umnumzana Joram Gumbo ngomphathi ntambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo.
Awin bibawa silale mawin bibawa.
Siyalambulela Zulu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje sixoxa ngamacimbi. Kambe amacimbi aqhakatheke kanganani empilweni yabantu njalo agcinwa njani ukwenzela ukuthi angaboli phela abantu bengakawadli. Silenhlanhla ngokuthi ke sithole unkosazana Stars Thebe Mate yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kunjani ntombi endala?
Ngiyaphila Dube, njani?
Siphile kakhulu sibili, kunjani enkaya kodwa?
Enkaya uright.
Awuboni ke, ake sikhulume ngamagcimbi wakithi lamhlanje. Isinanakazana senkosi esimnandi ongazange ukubone. So ke nxa sikhuluma ke ngamagcimbi, kuvele nxa egolo khona mpana, kule mcimbi icimbi yangikhona yini okumele yenziwe ukuze angapheli.
Ye, anjengento yonke phelile emkhuba yayo ukuze phela imvelo ihlale ikhona. Kanti ke macimbini sasinanzelela ukuthi nxa icimbi lena sevele sekusiyangena phansi alivelaphanjaniswa ngoba liyabe lisenzela ukuhlola amanye ukuthi abuye kuyikuphambanisa ukulithatha selingena phansi ngoba liyabe lesilona liqedisa umkhuba walo wokuba khona. Ngalokho-ke kwakuceliswe nje abantu ukuthi bazigolele lona lasahambahambayo lasezihlahleni kodwa ungalibona ukuthi selizithola indawo yalo selifungena selizile ukuliphikisa siyekela lizihambisile ukwenzela ukuthi imvelo ungayiphambanisi njengalokho sasizwe nje kuthiwa ungabohamba nyovane uze kuthiwa lokhu ungabo kuhlafuni nomna emasimini imvelo lamasiko kwakuqakathekilekele kungalandelwa akula lutho oluphelayo oluyimvelo.
Ye, siyabona njalo ukuthi emagcimbi nxa segoliwe kwambana ayafuswa kumbe abanye bapheka bayofaka isawudo kunukana phela yikho kugcina ukudla kwangikhona akusichasisele nje ngamaphitshane ukuthi kuvele kwenziwa njani.
Amacimbi afushwa ngendlela ezihlukeneyo ayagolwa abesekhanywa angaqeda ukukhanywa amacimbi abesefaka ethuthwini afuswafuswe nje ethuthini laphana afuswafuswe ethuthini yindlela yokuzama ukuwawomisa engabolanga ukuthi ome engabolanga lanxa usuwapheka esengumfuswa angazaba yinto engadlekiyo ayafuswafuswa ethuthini emalahleni khona sobathi umlilo wakho selilokhu likhuphe uthuthu lisiyafaka phakathi khuphe uthuthu lisiyawafaka phakathi liwagigaca bese liwakhupha liwachaya. Kanti-ke indlela eyiyo kahle sibili emnandi eyayisenziwa ngokhokho bethu bengadahanga ukuthi babe lamagcimbi amaningi. Okhokho bethu babethatha amagcimbi bawakhame nxa sebewakhamile abesephekwa xhwathi axhwathi azafakwe lesayiwudi utswayi athi ephohlwe kulitswayanyana asale mnandi avuthwe ngemva kwalokho abesechaywe elangeni awome kuhle. Nxa njalo kuyisikhathi lesanothiwa ngokule mfefezwanyana akomi kuhle ayathathwa afake phezu kwamazenge sokubaswa ngaphansi umlilo ukwenzela ukuthi emazengeni lawana akhathele igoza lomlilo abesesoma kuhle lelo cimbi bakithi ngaze ngaginya mathe
uyaziqumulimisalela
imnandi okokuthi
uyaziqumulimi sibili
uyaziqumulimi sibili ngitshwaba kwethu lelo cimbi yilelanelo ukuthi noma ubonde ithwala laphana suphonge ulungilungisa i-anyanisi yakho le tamatisi laphana lona ulifake phakathi kwamanzi kuphele likhudumeza pha ususithuthuthuthi susithi phohlwe phezu kwesumu yakho laphana suphonge ukhanzi khanzinga ususidla Dube akumeleli ukuthi fake amacimbi ngisaye emfuleni ngiyabuya lelo licimbi lokuthi ubaba sumlungiselela phela ukudla kwakhe kwantambama esasisithi izolo ngumdlanqunu badle phelephele silo sumfakele laphana phezu kombheda ezidlela icimbi elingelala nihlabathi ngoba alilathuthu lisangalifuswe ngothuthu lixhwathile laqeda inhlabathi lawomiswa namhlanje seliphonge ukukhudukhudunyezwa sezidlela laphana ubaba eginyamathe kube ngoluthulu
futhi uyazibe siyakhuluma kuze kube ninini kodwa isikhathi sesiphelile sibili valisa uzulu utsho lokuthi icimbi vele liqakathele kanganani esintwini ngamaphitshane kakhulu.
Icimbi liqakathekile hathi esintwini kuphela kodwa empilweni yomuntu labacubunguli bezempilakahle sebekunanzelele batshela abantu lo mhlaba lozulu ukuthi icimbi yisibungwanyana esimnandi njalo esakha umzimba. Icimbi liqakatheke kakhulu bathi lilibambe ngokuqakatheka lapho elilibamba khona.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosazana Stars Thebe Mathe kuna ngapho-ke enkayi ungathina lokusasa mama.
Siyabonga.
Lo-ke kade kungunkosazana Stars Thebe Mathe ukhona ngale-ke kwele nkayi asihlanganeni ngeviki ezayo singabajabulileyo olivalelisemoyeni ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Tshangala kodube ngokusipha uhlelo lwamasiko lokuphila okuhle kwabantu nsuku zonke. Ke ngilifake ezandleni zika Mike Wobe we Studio 7 esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe. Namhlanje ngilomunye wabameli abenhlanganiso eNational People's Party, uMnumzana Khulani Ndlovu. Sixoxa ngohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi bangene ngobunengi kumsebenzi wezombusazwe kwele Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndlovu.
Lami ngiyajabula ukuba kulolu hlelo lwabantu.
Awungitshele umbono wakho ngohlelo lolu.
Nxa sikhangele okathesi akukacaci kuhle ukuthi abantu abatsha bami ngaphi. Yebo, singabantu abatsha siyazama ngendlela zonke ukuthi lathi sibe le say ku-politics zethu zalamhlanje. But abadala abakabi nethemba kithi. Masikhangela even in all parties akhona abantu abatsha abasancindezelwa kakhulu, ama voices abo akakanakekelwa kakhulu ukuthi sesingathi ngo-2018 kungaba lutshintshe ebantwini abatsha.
Kuyini okwenza ukuthi utsho lokho? Ngoba sekule nhlanganiso esifana labo sesijikile Thajamuka esiphakamise imibono yabatsha mayelana ngendaba zombusazwe njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
Abantu abathe kakhulu they don't care ukuthi ukuvota kuqhakathekile ukuthi kuba politics kunjani. They believe ukuthi ipolitics yabantu abadala. So ukuthi sibatshintshe babone ukuthi no, ipolitics ngeyabo abantu abathe. Abantu abadala they are there to guide them. But khona lokho kuzothatha isikhathi nyana. Yebo, at this time kuba nemfundisi bakhona ebonisa abantu abathi ukuqhakathika kokuvota, ukuqhakathika ukuphatheka politics, but awukafika ezingeni lokuthi everyone understands. So kithi kusesenzima sivile, but when you look at South Africa, abantu abanjengabomalema nabombalula bayenze kwaba lula ukuthi abantu abatsha be-South Africa babone kuyinto e-right ukuthi baphatheke to politics because bayabona ukuthi bona baningi and they can have a say. And lokhu ukuthi abantu abadala bekhontrole iy'ndlu zabo politically, bona bebaningi bekwanisa ukuthi bezivotele, bahle bahlakanipha ngokubona kusesemasinya. Thina ngapha ekhaya kusesenzima sikile, ngoba mama ngathi uyavusa ikhanda uhlonyathele masinya ukuthi ungavusa ikhanda, namfana ungavusa ikhanda uzabona izinto okungamele angazibona.
Manje kuyini okumele kwenzeke ukuze abadala baqale ukuhlonipha abatsha kwezombusazo?
Ngingakhangela ezinye ishu kamawarire ubutsha adlula kikho, i-education adlula kiyo, lokubaluleka kakhulu ayi ngaphandle aphinde iphenduke. I-system leyenziwa ngurhulumente iyenza kube nzima ukuthi angabe aphakame, ngoba umuntu owaphakamayo wahle wagqosa ikhanda njengomawarire. Khathesi uthule, yes, he has come back, but into ezayenzakala kiyo akulamunye umuntu ongafuni ukuthi avuse ikhanda kwenzakale kuye.
Sisaphatha udaba mayelana lama-opposition party. Umkhokheli wenu unkosikazi Joyce Mjuru anganqoba ukhangelela ukwenzani ukuze aphakamisa ontanga kwezombusazo?
Umjuru ngokubona kwami sitrying ngendlela sonke sibili ukuthi asame ukuletha ama-youth enteni ze-politics. Singakhangela even kukhetho lolwazi lukhona obelusephathini. It was a must ukuthi wonke ama-committees atekhethwa kube lama-youth phakathi. It was a must ukuthi ma uthe engumuntu omdala udefithi kumele abe ngumingoti. So ngokubona kwami ngibona ngathi ma engakhethwa kuzabo lo tshintsho olukhulu kakhulu, even i-people abangaphandle abangelandaba le-politics, but mase bebona abantu bethungamela abangama-youth bazabalawo bazafisa ukuthi no, let me be part of this, ngoba sebebonile abanye babo abazintanga zabo esenza khona lokho. I think uzaguqula kakhulu ma engathungamela lezi mbiso.
Hhayi Ndlovu, ungathi isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Ulaso isiluleko naso kunikeza abatsha abakhangelele ukungena kukhetho?
Mina into engabatshela ukuthi asizamenini madoda, amandla asema-youthini. Power is in us. Singazama ngendlela zonke singama-youth, ilizwe leli sizalitshintsha. Akukhathalekile ukuthi uliphi ibandla, ukuliphi uhlangothi lwezepolitics. Into eqakathekileyo ukuthi sibambane singama-youth, sincedisane, siphushe kakhulu, ngoba uma siphushe kakhulu sizabona ukuthi impumela izabandla. But singahlala sigoqa izandla sithi ubandla bani uzakwenza, akula nto ezatshintsha. Ipower ikithi ma-youth, asisebenzeni nzima, sidonseni ndawonye, ilizwe leli ngelethu.
Ngiyabonga kakhulu Ndlovu. Bekukuhle ukuba lawe uhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, lami ngijabulile ukuba kuhlelo lolu lwabatsha.
Lolu bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa loKhulani Ndlovu, ongumunye wabameli abenhlanganiso ye-National People's Party.
Siyabonga jahala kithi ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Sesike sayiphatha indaba yePhasika mfundisi kodwa lamhlanje asikwazi ukuyibalekela ngoba sezisondele insuku zakhona. Iqhakatheke kanganani kumakholwa iPhasika?
Isikhathi lesi sePhasika isikhathi engathi esiqhakatheke kakhulu ukholo lwesiKristu ngenxa yokuthi vele lona ukholo lwesiKristu lugcile ngaphezulu kwayo iPhasika. Ingabe iPhasika ingekho, ngingathi mina ngabe lesiKristu asikho. Siyakhangela ukuthi iPhasika leyi uNkulunkulu waqala waletha umfanekiso wayo ewuletha ngesikhathi abako-Israyeli beseseyizigqili eGibhide. Siyabona ukuthi uNkulunkulu wathe bakhulula sokwedlule iminyaka eyi-400 years. Ngobusuku lobo abakhulula khona ngabo wathe batshela ukuba yileyo laleyo muli ekhona ithathe imvu ibisibulala imvu leyo ibisiminga igazi lemvu emnyango. UJesu laye waba yimvu kaNkulunkulu eyabuya emhlabeni yaba ngumhlatshelo. Yena uJesu ngwakhe ngelanga lePhasika yikho lapho aphakamisa khona isinkwa, waphakamisa khona inkezo yewayini, wasesithi kumele umzimba wakhe legazi lakhe lizachithakala ukwenzela ukuthi abantu bakhululele. Abafundisi bakhe ngaleso sikhathi babengakuzwisisi, kodwa kwathi ngemva sokwenzakele bakhona bezwisisa ukuthi umzimba kaJesu, isinkwa lesana sasimele umzimba kaJesu owadatshulwayo, watshaywa, wadabuka, kwaphuma igazi. IBhayibheli lithi lona kwaphuma igazi kwaze kwagcina kuphuma amanzi, futhi igazi lakhe lonke lase liphelile. Umzimba wakhe waba wadwetshwa, wadwetshwa kokuthi abalobayo abebhayibhelini bonke bathi wathi nxa umkhangeli wayevele ngasakhangeleki. Siyakhumbula u-Isaiah 53 lwana ngake ngambala ukuthi bathi isimo sakhe sasesingesomuntu ongakhangelekiyo oyesabisayo. Ngakho ngokwenza konke lokhu uJesu wahle wathwala isono somuntu wonke emhlabeni, esaba khona kudala, esaba khona ngesikhathi sakhe, isono esizaba khona phambilini yithi, isono esizaba phambili kuzizukulwane nezizukulwane kuze kufike ukubuya kwakhe uJesu. Akuthwala sonke isono somhlaba phezu kwakhe. Yikho ilizwi likaNkulunkulu esithi kathi Baba ungitshiyelani na. UNkulunkulu okokuqala esimeni sakhe wafulathela indodana yakhe, wayitshiya ngenxa yokuthi yayisithwele izono zomhlaba wonke. Ngakho siyabona ukuthi uJesu ngokuthola kwakhe izono wasivulela-ke indlela yensindiso. Kuqakatheke kanjani kithi thina? Ngenxa yokuthi kudala kuTestamente elidala amaJuda yiwo wodwa ayephamisa ukufinyelela kuNkulunkulu. Thina sonke sasingabantu bezizwe, sasingakwanisi ukuthi sifinyelela kuNkulunkulu, kodwa singananzelela yiwumbhalo uPawulu awuchasisa kwabaseRoma kusiya zonke iincwadi zikaPawulu. Iyabe ichasisa ukuthi uJesu wavula-ke iveyile ethempeleni ukwenzela ukuthi ungabe kungubani obiza igama lakhe akwanise ukusindiswa njalo akwanise ukufinyelela uThixo. Ungaseli ukuthi ungumJuda kumbe ungumuntu wezizweni, ungumama kumbe ungubaba. UJesu wavula ithempeli, wavula-ke iveyile yethempeli ukuze wonke umuntu akwanise ukufinyelela kuNkulunkulu ngegazi lakhe. So ukuqakatheka kwePhasika lo ukuthi kunanzelela ukufa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu kwakuqakathekile, kodwa ukufa kwakhe waphutshisa-ke inhloso kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu ngale iPhasika, sifuna ukuthandaza sizilethe sizisondeza kuNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abalaleleyo, abantwana beZimbabwe labanye abalaleleyo. Uba uNkulunkulu ngalesi sikhathi sePhasika sikhumbula ukuchithwa kwegazi likaJesu, ukuba igazi lakhe njengoba ixulekana lakhala lesithi igazi lakhe libe phezu kwethu, ngabe lingaba phezu kwethu laphezu kwabantwa bethu ngalesi sikhathi, lisikhulule esonweni, lisigezisa ebubini bethu, lilethe ukuxolelwa lokuhlanganiselwa loNkulunkulu. Baba, siyathandaza labo abakhatshana naye uNkulunkulu ukuze abadonisela kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu. Inkosi likusize, ibe lePhasika.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngalo mbhalo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Yalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.